yiyo kuphela indlela engancedisa ukuthi umnotho waleli izwe ukhuphuke. Ngoba kuzasincedisa ikakhulu ukuthi kube nemali eyamakhampani ukuthi akwanise ukusebenza, kube nemali yokuthi kukwanise ukuboleka namabhenki anike amaloni. Yiyo kudlela kuphela engcono engase sikhuphuke.
Kodwa ubona ngazani Elizabeth lingavuma yini ukuthi lingene kukhonoko?
Nxa kuyukuthi uhulumende uyaqakathekisa impilo engcono yabantu, uyaqakathekisa ukuthuthuka kwabantu nokuthuthuka kwelizwe, akula ngenye indlela kumele bavume. Ngiyakwazi ukuthi inkinga ekhona ikakhulu yiyo nale inyamazana okuthiwa yi-sovereignty engadliwa muntu engakazithuthumisekeli ngelizwe. Ngiyesabayo ukuthi hayi ugovernor we-reserve bank yethu nxa kuyukuthi ebe sejoyine ma-interim union uyabe sethatha ama-instructions ugovernor we-reserve bank of South Africa. Yikho kuphela. Njalo lokuthi elizwe lakhe liyaziwa kakhulu ekwephuleni imithetho. I-Rand Monetary Union NIF ilemithetho ethize elandelwa ngokuphela ngasosonke isikhathi. Ngakho-ke nxa kuyukuthi sesijoyina i-Rand Monetary Union kuyabe kumele silandele imithetho yakhona sengayephule.
Ye, eLizimbabwe lingayilandela yini ngombono wakho?
Yikho ngithe inkinga yalo ukuthi kalithandi ukulandela imithetho. Kodwa-ke nxa selijoyine i-Rand Monetary Union liyabe selimele liyilandele imithetho leyo. Njalo ukujoyina i-Rand Monetary Union kuyabe kulokuhlakanipha njalo kulombono njengelizwe. Ngoba sivele kukhangelelwe ukuthi i-SADC ngo-2015 ibe ne-Common Monetary Union. Ngokubona kwami ngibona ngathi imali ezasetshenziswa xa kusuka kuwo wonke amazwe umbonahandla irani. Ngakho-ke thina nxa singathi sijoyine i-Rand Monetary Union siyabe sihlakaniphile kakhulu ngoba siyabe singalungiselanga okwanamhla kuphela, siyabe silungiselela kusasa.